Inyathelo elithethwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa linyathelo elihle kodwa ke linyathelo mhlambe nxa singathi out of 10 singathi linyathelo elisase ku 2% ngoba sasezinengi kakhulu izinto efanele ukuthi abantu abayenza izinto zenkohlakalo bajeziswe ngokugcweleyo kungabi into ejeziswa nje umuntu achaya isandla ebeseyekelwa mangifaka umzekeliso ukuthi umuntu owayenza into efanele lento eyenziwa ngu-Obadiah Moyo umuntu ofanele ukuthi kukhange ukuthi inkohlakalo yakhe waphuca uhulumende imali engakanani eyayifanele ukuthi ngabe yasebenzela abantwana bezimbabwe kusuka lapho kufanele ukuthi okokuqala bafreeze ama-assets yakhe bathathe la yonke imali zakhe lezi azibhenke even kwamanye amazwe bayenelise ukuthi bakhulumele Interpol ukuthi imali zakhe lezi azifaka kwamanye amazwe zithathwe zibuyiselwe ekhaya ezimbabwe ngoba zasuka ezimbabwe ngendlela engalunganga ngendlela eyinkohlakalo kuphinde futhi bebe sebefreeza la ma-assets yabo bebe sebathengisa futhi imali leyana ibuye ezokungena kugovernment iyelelise ukufunda izinto ezidingakalayo eziluhlupho njalo eziqakathekileyo elizweni lezimbabwe ezifana le-health sector le-education elizweni lezimbabwe kube sekusithi njalo nxa sekunjalo ebesegandiswa ke ejele noma iyayihlala leyo 15 years kodwa kube ukuthi nxa iphuma laphana aqale phansi impilo khona abantu bazehlonipha ukuthi into yenkohlakalo ayilunganga njalo ingalomthetho nxa siye yakudinga iza kudinga ukuthola
Singathi lokhu kuveza yini ukuthi ngempela ubaba uMnangagwa uzimisele ukulwisana lenkohlakalo
Izinto zeZimbabwe babunkomo indlela esesafunda ngazo noma ngithi indlela sekwenzakala ngayo ezinye izinto sekunzima kakhulu ikakhulukazi ngeke ngize ngithi mina ngokwami kodwa engingathi abantwana beZimbabwe sebekuthola kunzima kakhulu ukuthi bengakuchayela ihlombe into nxa bengakaboni imphumela noma imvuzo le abafisa ukuthi ngabe bayayibona isenzakala so okwakathesi singathi kulungile ukuthi siyakubona ukuthi yindlela asefuna ukuthi ayenze ngayo sifisa ukuthi ngabe kuthi uyaqhubekela phambili ingalo yomthetho isebenze ngendlela efaneleyo kodwa ke nxa kuyabe ukuthi kuzabe kuqhubekela phambili kusiba yinto leyo ukuthi ayicatch and release kuzabe kusitile kuyabe kufanana lokuthi abantwana beZimbabwe ijustice abayitholi kulabo bantu abangama perpetrators abawonayo abenza inkohlakalo eyiyo ebonise ilizwe leZimbabwe kuze kufike esikhathini sakathesi so kuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi akanyathele ngamandla akunyathele kuzwakala ukuthi lapha sekusetshenzwa okweqiniswa hayi nje amadlwana